So we see a decent number of VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 omgqibelo mhla ka 15 Mabasa 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBhetshu likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi lesi sigaba.
IMathebeleland political ama-political parties wonke ayikhangela njengendawo yokuthi ivote, kodwa izizo zayo kazikhangela okuyanga.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa aziyanga ngobuningi ekhaya ukuyananza ikhefu lephasika.
Ababaningi kakhulu zalutshwane abantu abahambayo angazi iproblem kuyini, kodwa impahla yehambayo ukudlula abantu.
Ibandla leMthwakazi Republican Party likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland eBhetshu likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi lesi sigaba. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UZulu weMathebeleland ukhangela indlela amadinalizwa ngayo, ahlukuluzwa ngayo ngezombusazwe general. Ukuthi uzathola ukuthi iMathebeleland political ama-political parties wonke ayikhangela njengendawo yokuthi ivote, kodwa izizo zayo kazikhangela okuyanga. And amabandla amaningi akhaya ngana ukukholelwa khonokho.
Manje nxa likhuluma labantu bathini ngomumo okhona, bathi bazavotela yini ibandla elizamela izifiso zabo?
Ingozi ebuhlungu yokuthi uthola ukuthi kumnyaka ozayo abantu abaningi beMandebeleni bangahlala bengavotanga, ngoba oda bevota kakhulu besithi ikakhulu i-opposition imfuno zabo, kodwa kungana basuthiseki ngendlela abenza ngayo abaphathi abakhona i-opposition politics.
Manje nxa ukhangele wena okwenzakalayo, ubona ungani kungakubangelwa ukubandlululwa yini kwesigaba seMandebeleni, kumbe inotho vele ayisekho? Umnotho welizwe usubhidlikile.
Wona lo omncane ukhona. Singazwa ke sathi umnotho kawukho, abanye abantu bethenga izimota deyini. IMandebeleni kuphela singathi kayikhangelwa njengendawo ilabantu. IMathebeleland iyiswa, iyadelelwa zinkokheli zamabandla ngokuthiyana kwazo. Ikhaya ngani iMandebele aziqakathekisi. Uzathola ukuthi umgabe iMandebele vele uyithatha njengokuthi lona utadoni. Laba abanye bazitshela ukuthi iMandebeleland i-desperate for them, so vele kabasayiqakathekisi. Sebezitshela ukuthi alila any option, lizalandela thina, liyafuna kalifuni. Yikho kubuhlungu.
Lona ibandla elingamela izifiso zikaZulu wesigaba libona ungani likhona yini, njalo likhona ibandla elilisekelayo lina njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso siwakhangele wonke, sifuna ukuthi iqakathekise imfuno zabantu. Wonke akukhona eMathebeleland, kasikho esithi lingcono kulelinye. Sithi kabayenze abantu beMathebeleland njengabantu laba abaqakathekile abalesabelo ngokufanayo elizweni leZimbabwe. Sikhonokho abahambe be-operator lapha ababona ngani kulabantu abaqakathekileyo. Yikho thina sikukholelwayo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso yeBhetshu likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esilala kwele South Africa aziyanga ngobuningi ekhaya ukuyananza ikhefu lePhasika kumbe Easter. eminyakeni edluleyo kuyabe kunyakazela emngceleni weBright Bridges zana neZimbabwe zisiyananza leli khefu ekhaya. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi yena okunengi usitshele khona okunengi ngalolu daba.
Ye ukuhamba bayahamba kodwa ababaningi kakhulu balutshwane abantu abahambayo angazi ukuthi problem kuyini kodwa impahla yehambayo ukudlula abantu
bakhona yini osuke wakhulumisana labo babuza ukuthi kungakuhamba njani
amalunga yethu thina amaningi athi wona kungcono ukuthi bahambise impahla kulokuthi bahambe bona ngoba imali zangikhona ukuthi bahambe ngo-December ngoba uyawazi ukuthi ngo-December iningi labantu lahamba la ekhaya so ukuthi baphinde babuyele ekhaya futhi emva kwenyanga eziyi-4 i-budget yangikhona ayikho right kahle but impahla zona ziyahamba babhathise impahla kuphela.
Kodwa-ke khona ngapho kuhamba njani abeZimbabwe bayabambana yini labanye bekhangela leli langa?
Kakhulu. Ngiyabona ukuthi endaweni la kunama-church khona amaZimbabweans maningi ukuthi amaZimbabweans la abahlalayo la eSouth Africa sebezithatha njengama-citizens aseSouth Africa so makule something eyenzakalayo la eSouth Africa nabo sebengenela bayobekhona phakathi kungathiwa kulani yonke into bayobekhona phakathi so bakhona emathethini siyababona bakhona la ukujabulwa khona siyabona amaZimbabwe akhona.
Hello ke umnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ibandla leMthwakazi Republican Party likhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa lapho lifuna ukuqhuba inhlelo zebandla leli. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo othi amapholisa abebize ilunga lebandla labo besithi bafuna ukumbuzisisa ngenkokheli zebandla.
Thina njengenhlanganiso eMthwakazi Republic Party siqalisile ukukhampena ngoJanuwari sitshela abantu ngumthwakazi ne-idea yethu yokuthi umthwakazi abiselwe abe yilokho ayekho khona before 1893 kodwa sihlangana lama-footbands amaningi kakhulu ekukhampeneni kwethu ngoba i-ZANU-PF lamapholisa esicabangela ukuthi basebenza ndawonye le-ZANU-PF bahambanisa ekusebenzeni kwethu ngoba yonke izikhathi singahambe sifuna ukuthi siye ekhampeni ematinoti sigcine sibotshwa khona ngale sihambe ematisawuti siyabotshwa sihambe egwane abanye sinike ama-clearance so kusebenzisa nzima kakhulu indlela esiyabasibisa ukuthi sikhampeni ngayo siyaziwe ngayo before 2018 njengephati yesasentsha eqalayo ukuthi ingene ekhethweni yikho ke sifuna ukuthi siphangise ukuya ebantwini before 2018 but amapholisa abo basebenzisa.
Sizwa kuthiwa kulelunga lenu elike labizwa ngamapholisa ungasitshela ukuthi bebembizelani njalo uhambe njani?
Ilunga lethu nguNqabutho Bobo ungomunye we-executive akahle kahle ungu-organizing secretary weMathebeleland South Province nguye esasimthumile ukuthi ayedinga i-clearance emapholiseni wahamba emapholiseni eGwanda esiyadinga i-clearance bamnithi wabulela futhi bathi izinto ezibhalile encwadini azikwalanga bafuna i-structure sonke sophathi uhambe wabanikeza i-structure sophathi uthe sebanikezile wayala lokho futhi besala bambiza for i-meeting ngokwesithathu lapho bafika bamtshela khona ukuthi engathi ufuna i-clearance eyerashi bengamnikeza kodwa i-clearance yokuthi kube ne-road show abafuni ukuthi bamnikeze izizathu zakhona asizazi ukuthi why kuthiwa akumelanga ukuthi sizobathole ukuthi
siyena. Hello ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republican Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowe mbunayo. Ikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngisengwali eGwanda South njalo ngixoxale sakhamuzi umnumzana Volta Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMoyo.
Yebo Ntungameli, kunjani?
Hayi siyaphila baba uMoyo. Akusitshele ngabantu laba bazithi bangama profita esizwa kuthiwa sebehluphile khona ngapho engwali.
Ngamafitshani baba Ntungameli, akusimaprofita ngamasela la. Ngabantu abazisukele endaweni zakibo bebulawa yindlala. Babe sebesiza kithi becabanisa izakhamizi besithi wena ngiphi inkomo kumbe ungiphi imbuzi ngikutshele owakumoyayo ukuthi ugule lokhu njalo wabulalayo lesi sihlobo sakho. Ngamasela nje abulawa yindlala. Aluba ngamapholisa kumbe ngilamandla ukunika amapholisa ukuthi babophe bese ababophe nje.
Abantu labo bayakukholwa yini okwenziwa ngabantu labo?
Kulabanye labanye abakukholwa ikakhulu bathagetha izalukazi zingasela abantu abazigcinayo ngoba usazi ukuthi indawo zakithi ngale zithu zami lamabhoda ayikho intsha lalabo basala amandla okusebenza bayacapha beseSouth Africa lobe eMtshwane.
Uhulumende wake wethula umbiko ekhuthaza abantu abathe bathathelwa izifuyo lezimali ngabantu laba abazithi bangamaprofesi ukubana baye emapholiseni. Aluwutholanga yini ilumbiko?
Lo mbiko wazwakala kithi esibala ama-newspaper lama-radio. Akuzange amapholisa ahambe endaweni esazisa izakhamizi ngelungelo lazo nxa sezisuke zarotsha ngamasela lazithi ngamaprofita.
Ukhona bayakusukela nje yini abantu laba bethu yathakatha kumbe lina izakhamizi yini elibabizayo lithi silohlupho?
Ekuqaleni nxa besiza laba abantu bazibuyela komunye umuzi nje ubabone sebegqoke ama-infomu kona la amathethi yabo sebeyenza okwenzo yabo zona lezo. Nxa kungaba lexuku labantu eliya khona le lona lelo xuku bazalibuza ama-problems akhona esigabeni indaba izasukela khonapho nje.
Ngezinye indlela abantu laba bancediswa izakhamizi?
Ye, kunezakhamizi ezivulnerable eziyabe nazo sethuthelwa ngokuthi nxa ungeke kuba kanje ngibona ubobunje lobunje obuza kuwe ungekela ukuthi ukhomfese lokho yikho khona uzakufa kumbe ifamily yakho izavelelwa yilokho.
Kwezinye indawo sesike sezwa ngamaprofesi la ahamba esigabeni eganga labafazi babantu eganga labantwana babantu abaye becine sebephuma lezikolo bengaqedanga. Kuyenzakala yini khona ngapho?
Thula ngalokho yinhlala yenza nje abantwana abaningi basala bethwele izisu le mizi yabantu iyadilika abanikazi babafazi bathi bevena lapha emsebenzini yabo bathole ukuthi umfazi ubesehamba lalo umprofita kumbe umfazi usezifele.
Ukhona umzekeliso njalo ngasipha wona oyenzakele?
Kunendaba eyake yaba khona enkwali yamankazana akwanasezini ababa lezisu abantu nxa bexoxa bathi izisu lezo zavela emuntwini oyi-one oyesithi uyabathatha uyethandazala uyebusuke ezintabeni omunye oyi-one waze bathi kuba ngesekuthiwa ulo mkhuhlane kungabantwana besikolo.
Aliyanga yini emapholiseni ngali ndaba?
Akulo umuntu ohambileyo njengoba abazali babantwana bengabuyanga phambili kuzethi kulo monakalo. Kunzima ngabanye abazali banika izimali zona lezo eziyabe zitshontshiwe kwezinye izakhamizi izivalamlomo.
Hayi isikhathi kasisavumi baba uMoyo, silethemba lizahlala phansi njengezakhamizi liqoqane likhona ukuzivikela.
Hayi ngiyabonga kakhulu ukungikhulumisa ngesenzakalo e-TV esenzakalo endaweni yakithi ngendaba zamaprofita ma.
Hayi siyabonga lathi baba uMoyo, libe le phasika enhle.
lakini kube njalo ngiyabonga
lolobe kuluhlelo lwezemapanjeni ngixoxa lesakhamuzi seGwanda South eNgwali umnumzana Walter Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngukama
siyabonga ntungamili lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lengcwethi kwezamasiko unkosazana Stars Mathethebe owake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
kulungile
ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu esiluzwayo ukubana idalela ephalamende selize la kubona kufanele ukuthi libhodabhode lidinge imbono kaZulu kufakwe emthethweni ungodaba lokwendiswa kwamankazana amancane kumbe ukukhalalelwa kwabafana abancane abasakhulayo
ukwenda kunzima ukwenda kakuthiphanga ukwenda kuyadinga ukuthi umuntu ayeqondana lakho ingqondo sezityile sezisenelisa ukubona okuhlelo okubi sezisenelisa ukumela umumo ongayahlangana nawo ungawazi ngoba phela kakuthunyelwa kuntwana kuliqiniso sibili ukuthi kufanele babhode bazwisise amalungu edalela ephalamende benza into enhle enyemangalisayo la ngembali kababhodi ngoba thina abantu yithi esikwenzayo khonokhu kwendisa abantu abethu bebancane
kanti vele kuyini okungakubangela ukuthi udaba lolu lube egudwini
sokusenzakala kakhulu khonokho angazi mhlawumbe abantu abethu yibo aseresiba badala masinyane emizweni yabo kumbe njalo lathi abazali siyakuvumela khonokho ngathi ngiyavuma ukuthi abantwana sebekhula bajwaqe mhlawumbe babe badala emizweni yabo masinyane elesithi thine izolo intombi yokuthomba ijaha yokujwaqa lokukhahlula sekekuphangisa khonokho eminyakeni yabo yokuzalwa uzathola ukuthi umntwana eyintombazana eleminyaka mhlawumbe emlutshwane ngaphansi kwechumi kwesi sikhathi elichumi lanye usevele seyintombi siphelele sithombile lokho bese kudala ukuthi imizwa yakhe isiqalisa ukuba khona eyokufisa isilisi ngokufanayo umntwana ongumfana laye seqalela masinyane ukuthi ajwaqe akhahlule abe lijaha eselingafisa intombazana kodwa khonokho kugcina sikusekela thina abazali mo xa umntwana esenze njalo waba lijaha masinyane sesishe sithi kahambe lapho avela khona kanti-ke umntwana kuyomele ukuthi umzwele umondle umntwana lwana wondle mhlawumbe lo mzukulu wakhe aze akhule ajwaqe akhule emelise ukuyakwenda azimele ngiyathaba ngoba lo nyaka kuhlelo lokumela lwegatsha labomama bekulosisibonelo esihle sokuthi umntwana sengathi noma ephandiliwe sesikolo aphinde abe lethuba lokufunda agcine sengudokotela esesiba le mali yokufundisa wakhe umntwana lwana futhi laye agcine sengudokotela kumbe umongikazi okutho ukuthi ukumitha komntwana oyinkazane esesikolo akutho ukucina kwempilo yakhe bazali uyangizwe engizama ukutho ngizama ukuthi mina umntwana kumele angahle akhala lethu kayekwenda kungivime kwemndeni kanti kwesibili wena mzali linabazali lebe selincindezele umntaneni ngokuthi senithisiwe kayekwenda abaningi abadubeka kathe sekwendeni abadubeka kathe sempilweni zabo ukondla abantwa babo benziwa njalo ngabazali babo kwathi asuke umaphuma uhambe uphele la kanti umntu lwami bevele elolwazi eqelaqeqetsha beyinkalakatha kamongikazi abe yinkalakatha kambalisikazi
bakhona abanye abathi amasonto yiwo akhanya etshotshozela khona lokhu afana lawo esipostoli
hatshi angizwa ukuthi alokhu lanisa lesonto ukuthi le kumbe leyana kodwa angithi amaphupho awavelele esontweni kuphela lobana ngaphupha kogode emzini akathi ngiphuphele angithi angithikisani namaphupho ngiyawakholwa amaphupho ayasebenza njalo isikhathi esiningi ayabe sitsho okuqondileyo ukuphupha kusocala kodwa kungaze kwathi kungaphuthwa lamuhla lusasa sokuphuthisa iphupho sokuthiwa akakwenza iphupho intani. Umntwana emali yaqalisa iphupho izibonakaliso lezihlakaliso zokutshengisa ukuthi uzagidabe isangoma. Kodwa kuzaye kuhamba umntwana emncane esiyayihlangeni. Kule ndlela zokugcabhelela, kugcabhelele, kuzofika isikhathi sokuthi umntwana lo bakithi into yakhe lokhu isiyaphambili. Kuphuma abadala bagcwalisise ina singena izibonakaliso nemaphupho lawo lakanye umntwana ayethwasa esesesimeni sokumela ukuthwasa lokumela ubungoma.
Bona obaba asebekhulile befuna ukuthatha abantwana abancane abanye sizwa kuthiwa babe belama 14 years, 12 years. Ungathini wena ngalokho?
Kulihlazo ukuthi uluphele. Kuyenhlanela umntwana ongangomzukulu wakho umfake egumeni uthi ngumfana. Ubi khonokho kuze kube nolo omthathayo. Omthathayo amgcine kuhle ngoba uzabe emgcinile. Ngimzwa ubuhlungu mina nalabo ababadlalisayo abesefisa ukuthi ngengizwa ukuthi umntwana omncane engena nxa usithi yenze lokhu wenza njani. Ngengibona umntwana omncane nxa engithanda ukuthi uthanda njani. Yena emqambela mangemmulimi yakhe kuhleli kahle elo nkosikazi wakhe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Sibonge.
Hello ke bekungukosazana Stars Mathethebe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje sengidede la emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Sithule Nicole Chuma, isiphathamandla senhlanganiso ezibiza ngokuthi Qoki Zindlovukazi Amanina Amahle, yona esebhilithane njalo encedisa ngokunika abaswelayo ingubo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ye.
Kungani lazibiza ngokuthi lina lizindlovukazi?
Njengabo mama besintwini singabantu labana abavelandela uNandi kakhulu. Nxa udinga nje ibizo lesintwini ukuthi lingaziza lithini and uzindlovukazi propped up ngoba kuyafana nalokuthi queens. Iqembu labesifazana kuphela abahlala ngapha eEngland.
Ye, kungani lakhethana laba ngabesifazana kuphela obaba ke inkosi amakhosi.
Izinkosi zikhona kodwa sabona ukuthi kwesinye isikhathi njengabo mama omama yibo abathuthukisa izinto ngoba even ungananzelela ukuthi emendweni umama nguyothwele umuzi. So inkosi athi ukuthi izinto zihambe kwesinye isikhathi kuyabe kunida ukuthi omama bahlanganele behlanganise amakhanda ngoba kwesinye isikhathi nxa sokulabo baba kuyabe sokumele sibe sisiyabuza ukuthi hayi libona njani bobaba lokhu kurayithi yini lokhu kunjani and uku-avoida nje khona kuyani ukuthi kube kuphendulwana kuliwa. Sacabanga ukuthi njengabo mama singabazisisana nangcono.
Manje basukumela phezulu yini omama khona ngapho emazweni?
Hayi, basukumela phezulu kakhulu kodwa ngoba igroupu le iqalwe ngo-December and sesilama member 2455. Lokhu be-edana kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokuthi besebenze bonke bedonse ndawonye.
Ungasichazela nje ngamafitshane ufinqe nje ukuthi kuyini eselakwenzayo njengeqembu lele labesifazane.
Ingubo leziyana zibhaliwe Qoki Zindlovukazi Manina Amahle ukwenzela ukuthi zinganyamalali and ingubo ezibomvu ezisetshenziswa ukuthi ngezesibhedlela. So inyanga ngenyanga siyakhetha izibhedlela ezintathu. Sahambisa eSt Luke's eLupane, sahambisa eFilabus Hospital, sahambisa eDinga, sahambisa eSilobela District Hospital. I think yayibizwa ngokuthiwa Loreto before, iseMidland. Sesihambisa ezingu 120 eCholochoko Siphepha. This siyahambisa eGwanda, emaphisa ezingu 60 eBrunapack.
Liqoqa njani imali yokuthenga lezi mpahla?
savumelana thina sodwa ukuthi okwanisayo ukunceda ngenyanga ngenyanga bebekhipha 6 pounds. So bengakhipha 6 pounds liyana every month, then inyanga iphela sesihambe National Blanket siyothenga lezo ngubo. But sikakwanisanga ukukhipha leyo 6 pounds akula msebenzi, siyancedana nje njengabomama ukuthi lathi sithuthukise ilizwe lethu.
Lizifikisa lula na ingubo lezi ekhaya, njalo zabiwa mbani, kwabiwa kuhle yini, alikaze libe lengxaki?
Hayi, saba lengxaki ekuqaleni eSt Luke's ngoba uMarty North as a provisional director wayenganika kwazi, I think, but hayi kathesi sebekwazi seba baze babhala la ku chronic. Sikwenzayo ukuthi siyadinga i-number sibafonele ukuthi hayi sizaziya sizolinika ingubo kusasa, ukwenzela ukuthi bebe ready lama receipts ukuthi ba receive lezo ngubo. They are actually so grateful ukuthi abantu nxa bemfonela bekhuluma baye bekhala inyembezi ngoba baye besithi hey okunjasa ke sikubona.
Lizaba lenhlelo eziqondane labesifazana kumbe lamantombazana, kumbe libona kusesengcono ukuthi liqale ngokunceda wonke umuntu?
Njengoba inhlanganiso yethu sakhula, sizabona umnyaka usiyaphutha ukuthi sebe sesivumelaneni njengabomama.
Amalunga enhlanganiso yenu wonke avela kwelemaNdebeleni yini?
Hayi, khona abanye abangasizo besiNdebeleni uhlangene, but thina nje saphomba ukukhetha kuphela ukuthi hayi okwakhathesi inhlanganiso yethu izanceda imiglendi lemathebeleleni. Zo ngingathi 95% yabantu ngabantu besiNdebeleni.
Ungabatshiyela liphi abekhaya abalaleleyo labo abafisa ukuthi hey zingasake zifike langapha kithi ingubo lezi?
Hayi, singaphombuka ukutsho ukuthi siyabonga i-support esiyiphiwayo ngama-members eqoka izindlovukazi. Sizazama ukuthi umnyaka usiyaphutsha sibe sibhodile izibhedlela zonke nje ezise-Midlands lemathebeleleni, and sicela imikhuleko nje ukuthi sibambana nini sidoniseni kanye kanye njengabomama.
Kulezinye inhlanganiso sasizibone khona ngapha ezifana le Mthwakazi Queens, liyasebenzelana ndawonye yini kumbe zinhlanganiso ezijene?
Zinhlanganiso ezijiyeneyo kodwa thina lathi sakhulela khona kumthakazi kuphela.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Sithule Ntshuma, isiphathamandla senhlanganiso yeqoki zindlovukazi amanina amahle yona esebhilithane. Tiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwakathesi ke sithathe ikhefu silalela ingoma emnandi ekaJab Praiser ehamba ke leqembu leMafikizolo. Uja Praiser ehamba leMafikizolo kwesigqibela uhlelo lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBhejwe likaZulu ithi uZulu walesi sigaba kumele alimuke abezombusazwe abafuna amavoti bengaphathisi isigaba. Siludiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.